Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 29 kunqabakazi 2020 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje inani lasebebulewe ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu phose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolice ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanicaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okutsho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1,150. Inkampani eqatshisa izimota e-Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqatshela imota, umqondisi we-Impala umnumzana Thomson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uDondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMutshehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi uDondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMutshehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza Setheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engaze abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikhamera ihluthuna uMuchehiwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuchehiwa. Iwulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu ayamapolisi ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayi imoto zabo. So sokufuza ukuthi bekucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imoto yabo ngoba ukuthi bethu bazamelele amapolisa akwenzi. Kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wahanjiswa endaweni eziningi ezijiyeneyo imota zabo zilama tracker. Kufuze ukuthi bethu ukuthi umfana lo ngoba wathi umfana lo kuvideo ukuthi bamthatha bamkhambise egangeni itracker yabo yathi ukuthi umuntu wayengaphi. So mbona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalama namba ukuthi kuyabe kuhayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapholisa lawo akangani angcolile endabeni yalomfana akwenzi. Amapholisa asikhangelelanga okunengiko kodwa sikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yakuzama ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapholisa. Ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze la igeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuchehiwa gayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebese besithi they are not responsible. They are responsible abantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizwe elilabantu odabeloke betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawondo kuze kufike namhlanje. So mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu beImpala ukuthi yibo abahayisela abantu abaganga ngileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kulendlovu ezilithumi lane ezitholakala ezifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezenhle olweZimparks umnumzana Dinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kulemuli yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwana oleminyaka emithathu ohlaselwe ngomkhuhlane wecavernous hemangioma Wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uthando uhlaselwe ngumkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kathando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxelo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days, then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa operator wabathe beqeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo kuthese ukukhula kanjalo futhi sele 9 months wa-operatwa isandla ngoba sasesikhula kakhulu sesabe sesidlula isandla sami we-abutita imini le emithathu yiyo yayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi ku-axila ngaphansi kwekhwapha phezu kwaleyo elinye ijuma eyayikhule kuqala ku-operatwa operation yesi-2. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba la majuma amanye ayi-4 akhula ku-right side lapho ele operation khona lapho abutetwa isandla. Lawo majuma ayebuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela tezenkijima esibhedlela bafika ba-operator angu-2 akhona. Uma beqeda ku-operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the o-box yaphansi waqalisa njalo ukukhula. Uma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva kwakumele la ikhitshwe ngoba yayibuhlungu. Ithe iqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siyiphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini amadumbadumba la azophela nini alawo lokudlala nabanye abantwana uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwathi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things bekumangala uthule isandla esinjani izandla zakhe zikhwananga imini yakhe ayikwananga even ukudla uyakhe atsho sometimes ethi khona ngikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga ngilazanto ezingenele. My worry is kuminwe emibili layo isikhula. So bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angangena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukukhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la ku WhatsApp zikhona. Uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonela la ku WhatsApp. I-address lapho esitholakala khona nayi 66 Oakland Flat kudilare Leopold Auvel eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune corona kulama rules and regulation ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelwe ukuthi ubuye uzobona icondition umntana akiyo besusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kathando umntwana ophethwe ngumkhuhlane we-cavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
lamlelwa
shweshwe
lamlela namba bafubembula
kweze maphandleni lamhlanje inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yemandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha kubika uAlbertincube
Indlala ehlaselenakene ibulale inkomo ezedlula izinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 endaweni ezijeneyo zemathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonyaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi ye-Afrika, ezinye izakhamizi ithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilelwa kwamanzi. Nansi sakamuse chana ukwe umnumzana Jeffers Dube
abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi inkomo but lo nyaka kuyafiwa izinkomo seziqalile ukucuba
isigaba seBedbridge yizo esafelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke emathebeleni South nakenye silandelwa ngesebulilima kuzobuya igwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo abantu abakhulumela Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi umangoyo usela leziko but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kurhulumente bazabulawa indlala. Unkosikazi Mnyatsiwa Sizibo eChanya Ugwe ulima impito esifandeni sesibambe negarden kodwa uthudubo impuphu
angazi ukuthi ngisuka khona phandle kudlani impito nale yafika ngezini ngisikelele ngifake la matamatisi sipheke impuphu akuseda siphelile phephi noma ngingafika komunye ngicela nginike ngegapha ngiyabuya ngiyenza iporridge umuntu uyakwazi ikafi mahara.
Unkosikazi Noniyadube paye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani asithatha amanzi anti ndimbonile ngivelale phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi eKalange eGwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi ningi selisukile emakhaya kuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Kathesi sinje akuna hlelo elusiza abantu abaningi vele sebeziphilele esigorokozeni.
Iinkokeli zomdabo lazo zithi urhulumente kumele angenele asiza abantu ngokudla. Nangusobhuka kothibeti kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isicelele kurhulumente ukuthi ancede abantu sabona lo nyaka sizaphela uzathi icorona abantu kanese abahambi ngocorona siphakathi kwendlala enye imangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuku wentibe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odi bazathabalala abantu kanye lezifuyo zabo xa bengasatholanga uncedo.
Sincede ngelikhulu ukudla kwezifuyo nokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana iningi abantu abatholi lutho so laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunjenje lezitolo lapha kulezisuku ungazi kube luka ibhondi khonoko abantu bezitolo balawa ibhondi bathi abalifuni angikwazi ukuthi manje sizaphila mpilo ba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala e-World Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi kuguquka komkhathi okumamanzonzo kwezomnotho kuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukuthiya abantu abafika bhosi ezigidi eziyisitshiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lomnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendibe Snai no-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Es
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo agulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lokhalisila waleso sigaba unkosikazi Fabian Sipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansila.
Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begulizisa but abanye lokhe begulagula ikakhulu kulomfana wahamba waoperatwa so umfana lo uthwele nzima unida amachubhu lawana awokuhambisela idoti inamba ku 1037 ha uthwele nzima lokho asukusela kwaphana ngamanzi sibili uthwele nzima kadle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes okudla okuncane nje vele nxa ihamba egangeni semele ihambele kulawo machubhu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi kungatholakala uncedo labanye nje lokho beyingani bayesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono lo baba ndila omnye wako siziba la uloke khala ngasi sisu kodwa hayi kwabanye hayi so ngani kuba kungcunyana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo konapha lo mama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe la ngimqhubela ifoni la atsho ukuphathelana lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngapha
mina ngumama kaManuel ngihlezi lo Manuel uManuel wabhula ebulawa yisisu samanzi but yi-typhoid so uManuel ayefuna ama-colostomy bag lokudla okulula okunjengama-spaghetti lamarayisi into izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona isibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angimuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini uManuel ufunane ukudla akufanele akudle lama custom bekona lawa akosta $3-$4 le $5 kade sekhule sey $5 liyiwani so ube ngakathuli umsizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafike
Emmanuel operate kumti indawo yamanzi kwe-typhoid so kathi sekenzisa ama-custom bags so kuzamathole mathola nzima lokudla kukhona akunzima ukuthi ngikuthole because into zakhona zingaba zedura so imali khona noma mangasebenzi zihlalele nje endlini ku but akhona anye ibithembise nje bazanginika nje okunye okuncane ozangancedisa oales but akafiki khona zizolethi ngizosebenzisa
Siyabonga kansila ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eluveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okudla nxa wakhangela sesiwanatha nje singabilisanga ngingazabanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-K-Blues antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselele ukubana engxa inkosi ngasihawukela kuzokuyefika ukuthi izulu lini
ikhansile yedolobho lakobulawa yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencediswe bekhitshelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councilor Fabian Sipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku 1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande
lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Gqoka, umhlabelisi osethule idlalade elitsha. Idlalade lakhe lithiwa Ezakithi, elilengoma eziyisithupha, eleminyaka yokuzalwa engu-84. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo.
Kahle uDC Gqoka ngubani?
UDC Gqoka ngumhlabelisi oleminyaka engu-83. Bengifundisa ezikolo ezehlukeneyo, ngaphandle kokufundisa ezinye izifundo bengifundisa lokuhlabelela.
Qala nini ezokuhlabela, njalo ubona ungani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela?
Ngaqalisa ukuhlabelela ngisesengumntwana wesikolo ngo-1948. Ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqetha isikolo ngo-1958. Ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya ezikolo lapho engangifundisa khona. Ngitheze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-albhamu yami le eyakuqala, ngazwanile sifiso sokuthi ngiqhubeke ngihlabelela ngize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo ngihlabelela.
Kala izwi elinye lapha elesifazana elimnandi, ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe, njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala?
Lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela, uselama album amathathu, waziwa njengoQuincy Gqoka Moyo. Engumntanami ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwaya.
Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli, ngijabule ukukhuluma phambi kwenu. Abafuna ukuthenga umculo wami abasebenzise inombolo 0779116855. Ni-subscribe YouTube channel yami ethiwa DC Gqoka.
Sana DC Gqoka, umhlabelisi oleminyaka engu-84 osethule idlalade elitsha. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amabili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Muchehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini le-Phanda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkumo.